awazi ukuthi bathe ngirichi abantu bashala ngikhala ukuthi ukukhulumende uyabaya ngeleli izinto ka yindlu ikhala konke lokho esukwenza kadlula ukuthi ayingubi i-development ingancane so ama-project anjengalayi kwayisha ngani i-project leyo iqakathekile kakhulu kurijini yethu elahlekelele ikakhulu endabeni yamanzi anjengoba amanzi yasihluphela kule dolobheni lakobulawayo emsukulweni nalowo khonapho emandebeleni emamanzi vele asehlele ukuhlupha ngawe yindlela yokugcwalisa imswelo ebantwini ngokuthi ama-project la aleke intuthuko esigabeni kubuye la manzi amanzi manje ukuthi kule sikhathi ukuthi akuye water rationing nani nani zenzeka zenzeka so ngibona uhlelo lukamongameli luqakathekile kakhulu hlalelile siyalwamukela nalabasibali bonke ukuqakatheka kwalo njalo ungakhathi alilastime ukutyela ukusenzakala eminye emashikale ngapha kusenzakala emadebeleni kaprojekt amakhulu anjengala yikho okuqakathekileyo kunokuthi ukwenza la
kambe kathesi ungaba nesiqiniseko bani sokuthi luzayenziwa luze luyephela
kubalulekile uhulumende lokho uhulumende kalibandakho ngiyakucebisa njalo ngiyakucela khale kuthi kusukela kathesi lulandelele uhlelo lwamaprojekti enala uzabona egcwaliswa amaprojekti enala ephutha anjengabona kathesi amaprojekti anjengomgaqo nalamaosuka ezipayipi osuyenziwe umabanga amakhulu maprojekti akhulayo amaprojekti ahambayo nala into leyozinto khonapho thande kuzagcwaliswa ningenibone siyaphambili ukuthi imihlelo zakhona zokuphiqeka zifanjani
singathi injongo ngeyokuthuthukisa kumbe ngokwenziwa nxa ukhetho soluseduzane
hayi uhulumende vele ulomlando uhulumende kumele inhlelo zene ze-development ezikhona ezigabeni azenzele i-election sandekileashiyo campaign i-election engale kwakhona but kasisi izinto lezana sandekile kukhumbula ama-project la azange yenziwe ikwayisha ngalashonto esungulwe kasesi lesikhathi esunguliwe njalo ukugqityelezwa kwayo yikuthi uhulumende vele ulomlando ukuthi aprovide ayenze izinto zibe khona amanzi ebekhona ebantwini uhlelo lwamanzi vele ngilokuqakatheki kakhulu amanzi sihlandekile kumimeni abo konke kuphila nje vele ukuthi emanzini sihlandekile ihlelo ziqakathekile kakhulu azinaki lokukhetho
ubona luqakatheke kanganani lolu hlelo
uhlelo lolu olwaisha ngani kunyekeza mezwota project masikhangela lalezona inyamanzi zovolo kumithamanzi ngapha kuyakobulawayo ihlelo sihlandekile eluqakathekileyo kakhulu ubheke thina kuyani ekhona ematebeleni region ekhangela ezokulima kufanele kukhulisa ezomnotho ngokulima amanzi anaqakathekile kakhulu ibe konke sikhangela lokulima khonokho sihlandekile ukuthi silapho uzadaleka ngekathi green belt manzi nxa ekhona phakathi kwesihlaba lokuthi amadolobho ethu nalakho nangapha emsukulwini ematebeleleni azathola amanzi amanzi vele sihlambekile emadolobho akumelanga kube lesikhathi ukuthi amanzi sesilela amanzi sokuthi beseresho kureshiyelwa amanzi ngoba ezempilakahle zingaphambaniseka kumele amanzi ahlale khona empilweni zabantu empilweni zabantu kudingakalayo ukuthi kusetshenziswa namanzi ukuze isikhathi sethu sithuthuke